siyalambuke la emsakazweni kwestudio 7 ngolosihlanu mhlaka 25 Mpalakazi 2015 ilanga lekhisimusi silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abashayeli akumelanga banathe utshwala, akumelanga bahambe lesithubu esiningi, njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ukuthi nxa behamba kumele bahambe emgwaqweni. Izimota lezi kumele zibe leyanesithi yona i-fitness.
Amapolisa athi kusiyafika ilanga lekhisimusi lanamhlanje bese kufe abantu abalijumi lantathu engozini zomgwaqo, leli kulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye okwase kufe abantu abalijumi lasikhombisa.
Hayi wasozathabi but akula into engayenza because labo nyathatha imali kunabo vele ngashingalala enjini akula nyajani enjini akula lutho, so vele ngabuya emsebenzini ndingibijana nika emsuku.
Abasebenza ngezikhathi zekhefu bathi kuthatha ukuzinikela lothando ukuba benelise ukuphathisa uZulu bechiya imuli zabo ngesikhathi abanye beyabo bephumule. Akubizwa uzayo ngesonto abantu belubhekise emkhosini wakobulawayo owe 2015 Kalawa Jazmee Homecoming Show. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa athi kusiyafika ilanga lekhisimusi lanamhlanje bese kufe abantu abalijumi lantathu engozini zomgwaqo, leli kulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye okwase kufe abantu abalijumi lasikhombisa ngesikhathi esifanayo ngomnyaka odluleyo. Isikhulumeli samapolisa uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa aphakathi kokuzama kwehlisa inani lengozi zemota.
Abashayeli akumelanga banathe utshwala, akumelanga bahambe lesithubu esiningi, njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ukuthi nxa behamba kumele bahambe emgwaqweni. Izimota lezi kumele zibe leyanesithi yona i-fitness, njalo umuntu wonke kumele abe le i-responsibility ukuthi i-Christmas, Boxing Day, le-New Year sibe le holiday enhle, njalo singela ama-accidents.
Yes, yasizwe ukubana abanye besithi udaba olokuthi kuyafumbathiswa amapholisa emgwaqweni lapha lungani lubhahile kakhulu. Ungasitshela ukuthi lina njengamapholisa lithini ngakho?
Chris, thina siyabopha umuntu wonke. Umpholisa lo ofuna i-bribe, lo driver kumbe umnikazi wama-business lo offer i-bribe. So thina we're saying kule zero tolerance against corruption, and sicela kakhulu abachayeli, sicela kakhulu bona abanikazi bezimota ukuthi izimota lezi kumele zibe izimota kumele zihambe emgcwaqweni, njalo lo ohambe sitina o-right imota yami akumelanga ibe emgcwaqweni, but ngizabhadala amapolisa sizambopha.
Isizwa kuthiwa kule mithetho emitsha efakiweyo efana lokuthi abachayeli kumele bangaphumi emoteni nxa bemisiwe ku-roadblock, lokuthi kumele abachayeli bahambe bele mota ezilama spare wheel. Kuyasebenza yini lokhu, njani kuphathisana?
Chris, umuntu wonke angaba le responsibility kuyasebenza. Imithetho leyi ikhona ukuthi mina lawe sibe le holiday enhle, njalo impilo emgqaqweni siyiprotect. Sicela kakhulu abachayeli ukuthi bananzele imithetho yonke into bangayenza, njalo ama-accidents siyawaswela emgqaqweni. Siyabonga.
Alo-ke ngu-Chief Superintendent Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Sanibonani balaleli, lapha-ke likhuluma naye uBenedict Mhlapo. Ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela thina ke lapha egoli siyayi groove vele siqala kudala sazilina ke ukuthi limise kuphi kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle ikhisimusi lethukela licabange lonke ke ukuthi labo baphuza ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo ke labo bashayela izimoto ke lani qaphelani ukuthi mase lichayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi kodwa ngisithi kini hayi lidle sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalise nzima sithwalise amagaba avuzayo egoli nowena uke ubenedict mhlapo ngisithi hatshi-ke lisale kahle
abasebenza ngezikhathi zekhefu bathi kuthatha ukuzinikela lothando ukuba benelise ukuphathisa uZulu bechiya imuli zabo ngesikhathi abanye bayabe bephumule bejabula lemuli zabo. Okuninga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi sekukhefu lekhisimusi kanjenje lokhe kuphithizelwa amabhasi lamamakhombi bethwala uZulu besiya kundawana ezitshiyeneyo. Umnumzana esingxaza osebenza esiya kubulawayo uthi ukusebenza ngekhefu kunzima sibili ngoba kusitsho ukuba etshiye imuli yakhe ngesikhathi esinje ethi noma kunjalo ududuzwa injongo ayabe elayo yokudingela imuli yakhe imali. Uthi lo nyaka umumo mubi kakhulu ngoba kunokuncintisana okukhulu.
Into yokuthi nje thina abantu bamakhombi lama asambili asathola izimali abantu bagijima ngena emabhasini bamba amabhasi lezi zimoto zethu hhayi asilimaza ngendla but khona u-right singa-chance siyathola kuzihlathi.
Uthi okwengezelela inkinga zabo kulo msebenzi ngabagibela amabhasi abo abebe befuna ukufika ngokuphangisa kundawo abayakizo okugcina kusenza ukuba kube lokungawelelani. Uthi noma kungaba nje ucwayisa ke abanye abathayeli ukuba bengalingi ukuvuthela isiqubu sikukhefu elinje elifana lelekhisimusi.
Ama-driver angagijimi kakhulu kaqinteni ispeed esiyavunyelana nangohulumende benganathi into ezidakayo bami ngazo kancane babona ukuthi ikhisimusi yabo iza bazayidlala kuhle bafika kuhle emakhangeni kungelazi ingozi.
Umnumzana Onward Mumpakabiri ohlela indlela amabhasi la axoxeka ngayo ethwala abantu uthi lo nyaka okudanisayo ukuba alikho ibhizimusi kangako silinganisa leminye iminyaka noma umumo womgwaqo oqonda kubulawayo ukusimo esihle kakhulu okuyinto ebakhathazwayo kakhulu njengabantu abasebenza ngekhefu kanje bekhangelele ukuthola imali. Uthi kwesinye isikhathi balakho ukuthatha amalanga amamili kusiya kwamathathu bengakaphenduki ngokusela abantu. Umnumzana Neva Magwanya uthi sekwejwayele kakhulu njalo lo nkosikazi wakhe noma kungamjabulisi usezwisisa.
Hayi wasozathabi but akula into engayenza kuze lapho ngiyathatha imali kunako vele ngingalala enjini akula nyanjani enjini akula lutho so ivela ngiyabuya emsebenzini ndingibijana nika ebusuku.
Osakhulayo ozithe nguPriscilla obesalokhu emelele amabhasi wagcine engena kumakhombi ukuthi aye kobulawayo uthi udaniswa ngumkhuba omubi wamabhasi okutshela abantu okungayisikho.
Amabhasi afika kobulawayo mabhasi amaningi ayethina siyebulawayo but ayabizela ibulawayo but afiki kobulawayo asidabe egweru so kumele kutholakale kumbeki kule mthetho angikwazi ukuthi kulani ukuthi amabhasi ona lawa engasidambi egweru endleleni thina siyokokobulawayo but sibona bayasidamba.
Uthe ngaphandle kwalokhu bagcina bephuza ukuyafika lapho abaya khona ngenxa yokumiswa emigwaqweni.
Khona amapholisa amaningi kakhulu endleleni lapho uthi maybe 20 meters amapholisa 100 meters amapholisa agcwele kakhulu emgwaqweni ethina maybe siyenzi 8 hours ukuya kobulawayo. So amapolice akumele ekhangele ku-right ukuthi bekhangele ukuthi imoto zikwanile zisihambe kuhle but it's now too much.
Unkosikazi Nambu Gujganga osebenza njengomongikazi uthi ukusebenza kanje sekujwayele njalo ezinikele ukuthi asebenze kanje wagcina edinga indlela zokuzilibazisa lemuli ngelanga elithile abengekho khona emsebenzini noma eselesikhathi eside esebenza. Uthi kuhlela kule nkinga yena labanye bakhe ababhekana lazo ogoqela ezivela kuzihlobo zezigulane. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Ikhisimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016. Silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani ikhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona. Thumelani impiko le record ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni. I Studio 7 ngeyakho.
Ikhisimusi yalonyaka ibikwa ize kahle ngoba isekupheleni kweviki sisithi Woza Friday, Woza Khisimusi ubuye lenjabulo sike sikhohlwe izinkathazo lezinhlupheko zempilo sijabule lezihlobo labangane. UJoseph Njanji uthi kobulawayo abantu balubhekise emkhosini omkhulu owe-2015 Kalawa Jazmi Homecoming Show ngesonto asizweni okunenga.
Kuncane indawo ngensonto edolobheni lakobulawayo lapho abaculi kanye labasakazi abaluduma abaphumela izweni leSouth Africa bazabe bethokozisa uZulu enkundleni yeQueen's Sports Club. Iqembu elitsha ingoma zohlobo lwe-Afropop elemafika izolo okuyilo esivule ngalo uhlelo ngelinye lamaqembu athakazelelwa ngabathandi bezomculo elizabe litshaya ngalolu suku ndawonye lomculi wengoma ze-hip hop odume kakhulu aka u-aka lonyaka udume umhlaba wonke ngengoma yakhe ethiwa All Eyes on Me ayicule ndawonye lomculi wasenigeria uBurna Boy kanye labangane bakhe uDales kanye lo-JR. Eminyakeni emibili edlileyo bekule mpi enkulu phakathi kuka-aka loCasper Nyovest phezu kokuba nguphi onxinta omunye njalo laye uNyovest uyabe ekhona kobulawayo kuyinto egobhozisa amathe abalandeli bezomculo abalinde ukubona ukuba kuyozalwa nkomoni phakathi kwalaba baculi ngensonto. UNyovest uphakame kakhulu lonyaka emhlabeni jikelele waze wahlabela endawonye lomculo odumo owasemelika uTalib Kweli kungoma yakhe ethiwa Dog Shebeleza. For the moon, I'm bringing Jupiter down. You always blow smoke like the hookah around. Slow poke while running at a fast pace. That's why you staying in last place. I'm harder than a nipple when I lactate. You never reach third base. That's why we always giving you the gas face. See, I may yell out CIA. Got African blood. It's in my DNA. These rappers acting like the lead in a play. Never know who they gonna be today. Kuza kuba khona njalo abaculi baseZimbabwe abazaphatheka kulo mkhosi njalo laba ngabagoqela umculi wengoma ze-hip hop uCalvin yena oke wacula endawonye loCasper Nyovest kungoma ethiwa Zikhuphana. Intwana zemakhone bajere sebefuna obandla intwana zemalokishe mabesibona bathi eta Zikhuphana.
Phones amanyizwa kahle boy fede fede baridinta sengena manje fede fede bona
It started as a dream, Baba. Martin Luther McKinnon Benjalo Ski, Baba. Manje mplome na
umdlalo ozaqala ngesonto mhla zingamachuma amabili lesikhombisa uze ufike emaphethelweni ngosuku olulandelayo uqoqwa ngabe Exmo Squad besebenza ndawonye lo DJ Oskido ongumsakazi ephinde njalo abe ngomunye wabanikazi bekalawa Jazmi Records okungenye yenkampani ezinkulu ezigcindezela umculo elizweni leSouth Africa. Abavela phandle kwelizwe abakhangelelwe ukuchaza uZulu ngensonto ngabagoqela uDJ Tira, uDJ Popstar, uDJ Pepsi kanye leqembu leDurban Nights. Abaculi bakuleli abakuhlelo lwangesonto ngabagoqela uMzo 7, uEmity Smooth, uSkyver kanye loCooksman. Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silethemba labalaleli bajabula ngekhalawa Jazmi. Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ku 9 ntambama lamhlanje kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080. Lapho ke esiyaba sixoxa ngolanga lekhisimusi ukuthi abantu bayinanze njani ikhisimusi yalonyaka. Kodwa singakangene sigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izigaba zangempumalanga yezwe leMelika lonyaka zibe lekhisimusi ekhudumalayo okungajwayelekanga. Minyaka yonke ngalesi sikhathi kuyabe sekunetha ungqwaqwane isnow, kodwa akunjalo lamhlanje. Amadolobho afana labo Washington DC, New York, Boston lamanye ngabe sekuyikhisimusi emhlophe, kodwa isnow ngasikathonti ngitsho lethonsi elilodwa. Umkhokheli wenkonzo yeRoma emhlabeni jikelele uPapa uFrancis ukhuthaze ukukhumisana umlotha kulabo abalwisanayo emazweni achiyeneyo omhlaba. Lokhu ukutsho emthandazweni weMasi awungenise eSt Peter's Basilica esigodlweni sakhe seVatican City. Aso kwisikhathi ke sokuzwa imbiko esithole nge-email, Facebook lange WhatsApp. Kodwa ke lamhlanje njengoba kulilanga lekhisimusi sithe siqhubanise lengoma ngapha silalele imbiko yenu.
Ikhisimusi sifikile. ibizo lami nguWatson Pofu, ngithanda ukubingelela abantu abami engihlala nawo nemuli yami. Ngisithi bonke abanye babelekhisimusi elihle, sibonga kakhulu uNkulunkulu osigcinileyo. Ngiyabonga.
Sanibonani emsakazweni kustudio 7, mina ibizo ngingumthokozisi Sibanda, mfana wale enkayi le sivomo le emgwaqweni u-27 line khonalo siyedamu magwanda le. Sanda ukubingelela ugogo wami uMasuku lomalume uThembani lo Roy lo Ndumiso, ngithi babe nekhisimusi enhle lo mnyaka omutsha, baphile kamnandi. Inkosi babusisi bagcine baze babone umnyaka omusha. Mina ngiphumelelanga ekhaya ngilamani. Bye bye.
Ngabe lithona njani be-Studio 7? Ngiyalibingelela abelikhona ngalesi sikhathi. Igama lami nguPhasimusi Noni, ngibuya endaweni yaseMzola eRupane. Ngibingelela ihlobo labangani, ngidlalani ikhisimusi lidlale kahle, kungabi nokunye okubi. Ngibe ngifisa hlobo zambona lami ngizikhona ngapho ngizodlala nani, kodwa ngesimo somsebenzi egula bengikhona angenisekanga ukuthi bangikuba ngibe lapho. Ngibingelela izihlobo zami zasekhaya, uButhu Samanyo, uMama Phosa, abantu bami usibonga okuhle, uTafatswa, uOziya, uPheshi, uStay, uChamu. Ngiyababingelela abantu bami bonke, uXolo, abazukulu bami, uXolo. Ngiyababingelela abazukulu bami, ngibingelela umama wami oseBhangale, uNathandiwe, uMadube, ngibingelela uNdodana, uKholisani, uNaAyanda. Ngiyalibingelela izihlobo zami lapho engikhona ke, ngibuleswa umama abantu bami uSithandazi, uNathabi, ngibingelela uSanolundi, uTeacher uNanyoni, uPaymaster, uSamanyo, bese ngibingelela uSamanyo ubhuti wami, iy'ngalabe ziphele. Ngiyibingelela, ngibingelela uSiziba, uNtinte, umakhelwane bami uNathaniel, ngiyabingelela uKemel Chuma, uDaru Chuma, umafothela. Ngiyabingelela bonke nje uMakamba, ngiyabingelela osazuze, ngiyababingelela osa-oli, ngiyababingela osamakhandeni, ngitawo hlobo zami, dlalani ikhisimusi enhle bakithi. Ngiyeza lami kungasekudala, limbekele imhwabha, ngeza khona lapho ngizokudla lami. Ebenza sithi shiwa ngilahlekelwe ngudadewethu uNastey, ngidakakalale ngoXolo. Bengifisa ukuthi lami ngimfisile ukubona abe lekhisimusi, kodwa safika ngilanga obelifisa la ukubona adle lekhisimusi lanhlobo zami. Ngiyabonga.
Hello, Studio 7, how are you? Mina nguJotha Matavile, ngisejozi. Ngicela ukukubingelela Studio 7 wonke ujonga nomfowethu Howard Matavile, mama Moselina Matavile.
Mina nguSiboniso Ndlovu, ngivela kwaMadale, eMangwe area, Mangwe district. Mina lami ngumntwana osathuthukayo kuleso sigaba. Ngingumuntu nje ozenzela amabhizinisi akhe kwaMadale khonaphana. Lami ngisukumisa ontanga abasakhulayo, sibonisana ngezempilo ngomhlaba lo esiphila kiwo. Hhayi, mina ngiyabingelela umama wami unaRosemary onguyonzalayo obale kwaDube. Ngiyambingelela lo sisi wami uRosemary Ndlovu. Ngimbingelela kanjalo labatwabami uAlan, uAaron, loThandekile, loLoveness. Ngiyabafaka egameni likaJesu sithi abaphile bekwazi uNkulunkulu. Ngiyababingelela bonke nje.
Sibanda, uSithembile Sibanda, ngivelela eMangwe kungwanyana. Ngingumama labantwana abangu-7, ngile 49 years. Ngibingelela uMrs Mzenda ugugulethu Sibanda la bantu abakabavili ngizovingelela uPride Sibanda kobulawayo Machobana ngizovingelela ubaba labantu nabonke abasekhaya uBusi uDumo uNkosi lo bafana basebenzayo ngiyabonga kakhulu fisa umlimi aligcine kahle.
Ngingumoni Tantini ngivela esikombingo kuward 6. Ngibingelela uVusani Moyo osemabodeni. Ngibingelele uQinisani Moyo ohlala emakhandeni. Ngizobingelela usisi unakathedi esikombingo. Ngizobingelela umama uManyathi ohlezi ehluthwa zinyawo. Ngisithi uvuka kanjani khona apho Manyathi? Mina ngikhuluma ngise studio.
Hey, ngudumthani Gumpu. Kwakithi kuthanda ukulibingelela lonke ekhaya, ngibingelela abangani bami, o-Alberti, ngibingelela o-Oliver Mtukuthi, o-Nicholas Moyo, labo bonke engisebenzelana nabo. Ngilibe lekhisimusi enhle, majaha akithi, aqhubekisele emsebenzi we-athi sisiya phambili. Umsakazi we-Studio 7 ngumsakazi we-service welalele, lani liwulalele khona ngapha.
Yolumba. Injira yangu ndime mufundisi Josiah Zimedenda. Wenda sedi shethi Zimbabwe. Ndi wambula nkiri mtrai engo. Kendo uchi. Tula lumba iuzo gosu no awo. So, yani wa ingani mga tikabumbe. Ati mutemba ule chose chungi. Kati lumba aguzo yangu tishipo. Chaka pekwa iuti nira. Iti ane kufutuwa. Mugati ya wenda. Mugati. Kabudia. Mugati ya unwa. Mugati ya kupobola. Asi kita luvi.
Yes, okay. Ngibengelela zonke lezihlobo zami ezingaziyo. Ngisithi ngisifisela ikhefu lekhisimusi elihle lelo mnyaka omusha. Ngisithi hayi ngiyabonga.
Shabe Zulu othandekayo ondlela zimhlophe. Mina igama lami ngingumfundisi uJosiah Zimedeni. We-Methodist Church in Zimbabwe. Ngikhuluma ngilapha e-Triangle. Ngisithi zihlobo zami siyabonga ngalokho esikwenzelweyo ngamaZulu. Isizelwe ingane uJesu Kristu. Isikhumbuzo lesi sikhulu kakhulu empilweni yethu. Bonke abakholwayo nabangakholwayo. Ngoba ukubuya kwendodana lapha emhlabeni into enkulu ukuthi wena lami sithole ukuphila ongaphakathi. Ngazihamba sijabula senza konke ngelanga lekhisimusi sikwazi ukuthi lesipho esikhulu esingiphethe Kristu empilweni zethu. Njalo thembele kuye sikwazi ukubana impilo yethu nxa silaye yena konke kwanele. Ngithi ikhisimusi enhle kuzengena phakathi. Amen.
Christmas inzima kakhulu bantu asazi ukuthi uhlolani lokho.
Kamange ngurapson mwale hlala enjube ku thanda ukufisela ukhisimusi omuhle ubaba wami waseNtumbane nosisi wami waseNtumbane. Ngizofisela lo sisi wami ohlala ePhumula South unakero. Ngifisele lo sisi wami unamaDube ohlala e-Old Phumula nabantwana bakhe.